kungaba lama possibilities amabili. Owokuqala ukuthi enxenye ilizwe laseBrithani lifuna izisebenzi eziningi, kodwa njengoba sebephume kwi-EU kumbe kwi-European Union sebedinga abantu emazweni okhanya engani bayakwazi ukuthi bakhulume isikhiwa, njalo amazwe anjengeZimbabwe asebenefitha. Kodwa okunye okungaba usobala yikuthi ilizwe laseZimbabwe kumbe umkhulumi waseZimbabwe awusenelizwi ukuthi uqhatshe abantu abaningi. So abantu sebebaleka bedinga singathi impilakahle engcono emazweni anjengeBrithani.
Izizalwane eziningi ezeZimbabwe ese-United Kingdom zihlezi njani, njalo yiphi imisebenzi eqhutshwa ngabaningi abayenelisa ukuthi bangene kuleli lizwe ngomnyaka ka-2024?
Abaningi khanya njengani bangene ku-industry e-healthcare, kuba ngama-healthcare assistants le misebenzi enjengaleyo. I-report yaseBrithani iveza sobala ukuthi abaningi babuye uzosebenza ku-healthcare industry.
Kuyaphazamisa kana inotho yeZimbabwe lokho?
Uzananzela ukuthi abaningi abaphuma eZimbabwe besiya khona ngale eBrithani ngabantu abafunde abanye ama-skills. So i-economy yaseZimbabwe khanya njengani ilahlekelwa ngama-skills amaningi. Abantu besiyozama ukuthi babe nempilakahle engcono eBrithani. So kuyaphazamisa futhi ilizwe ngoba kuyaba ne-skills gap eningi kakhulu, kumbe ethiwa yi-brain drain eyenzakala ngoba abantu abafunde ama-skills yiwo abaphuma besiya emazweni.